So we see card descend about VOA in the valley.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Hola mugela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 28 Ntulikazi 2020 ngupraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
abantu bakubulawayo bakhathazekile kakhulu ukuthi indawo lezi ziba ngama iziqanje ukuthi ziba ama hotspot kodwa njengoZulu abaziswanga ukuthi kule ngabe kulezi kulenhlelo yini kuma suburbs ona lawo okutestwa kwabantu
sebezinkulungwane phose ezintathu 2,704 asebefunyanwe bele COVID-19 eZimbabwe. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula ezilishumi lasithupha 16.6 million.
Uma sikhuluma ngamazwi angelayo inhlonipho, uma ukhuluma lama phezu kwama ambassadors amanye amazwe, loku kuyasikhipha isithunzi selizwe uma abantu bezwa sikhuluma njalo.
UZulu weZimbabwe wethuswe yisikhulumeli seZANU PF uMnumzana Patrick Chinamasa othi amalunga ebandla lakhe azabhaxabula wonke umuntu ozakalokothe angene ezitaladeni etshengisela ngolwesihlanu mhla ka 31 Ntulikazi. Abe-MDC Alliance bathi ukuzingelwa kwamalunga aleli bandla ngamapholisa kuveza sowala ukubana akulankululeko elizweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Sebezinkulungwane phose ezintathu 2,704 asebefunyanwe bele COVID-19 eZimbabwe asebesinde kuleli gciwane sebengamakhulu edlula amahlanu 542 labulala abangamashumi amathathu lasithupha 36. Kuthi nani lasebehloliwe ukubana bale COVID-19 loba hatshi lokhu laqhamuka eZimbabwe ngombimbitho lonyaka sebezinkulungwane ezedlula ezilikhulu 122,770. Emazweni awezwekazi le-Afrika asebebanjwe legciwane leli sebezinkulungwane ezingamakhulu phose ayisishiyagalolunye 859,237 labulala inkulungwane ezedlula ezilishumi lathoba minimbili 18,160 kwasinda inkulungwane ezingamakhulu ayedlula ezinhlanu 506,534 kubika abenhlanganiso ye-African Union. Emhlabeni jikelele asebetholakale bele COVID-19 sebeyizigidi ezedlula ezilishumi lasithupha 16,688,264. Kuthi asebebulewe yileli gciwane sebezinkulungwane ezingamakhulu edlula ayisithupha 657,462. Abasindekile leli gciwane beyizigidi ezedlula ezilishumi 10,272,389. Kubika abenhlanganiso ye-World Barometer. Kuthi izakhamizi zakoBulawayo zithi zikhathazekile kakhulu ngesiqubu sokumemetheka kwe-coronavirus kulelo dolobho. Ngesonto, uhulumende wazise ukubana leli gciwane libhahle kakhulu emzini enjenge-Country Park, eMagwegwe West, Nkulumane kanye lasemganwini. Okwamanje kulabantu abedlula amakhulu ayisikhombisa 700 asebetholakale bele COVID-19 koBulawayo. UMike Hobe weStudio 7 uxoxe lentathelo izindaba yakoBulawayo uNkosikhona Dibiti owasungula umsakazo webulenjini owe-Community Podium TV olulenhlelo zokufundisa uZulu nge-COVID-19.
KoBulawayo kungathi kunzima lapho masikhangela i-provincial task force ye-COVID-19 iqambe izindawo ezingu-4 kuthiwa ngama-hotspots. Abantu bakoBulawayo bakhathazekile kakhulu ukuthi indawo lezi ziba ngama iziqanje ukuthi ziba ama-hotspot kodwa njengoZulu abaziswanga ukuthi kule ngabe kulenhlelo yini kuma suburbs ona lawo okutestwa kwabantu lokuncediswa kwabantu ukuthi bebone ukuthi ba-isolethwa besizekale njalo nge-testing.
Sike saxoxa labantu abahlala koBulawayo basitshela ukuthi babekhathazekile kakhulu ngenxa yokuthi kuleso sikhathi abantu abahlala emalokitshini babengahloniphi imithetho ejonge ukuvikela ukumemetheka kwalo mkhuhlane okugoqela ukugqoka ama-mask, ukuhlonipha umthetho we-social distancing lokunye okufanayo. Kukhona osekutshintshile na?
Bengikhuluma lomhlali we-Country Park sithi namuhla singathi it's business as usual. Abantu bazithengisela emsikeni, bazigadela amabhasike ezupko, bazihambela emavinkilini, benza yonke into nje kungana kuchiwo ngolutho. Lokho kutshengisa ukuthi khona izakhamizi i-information le esingathi ingabe ishitshwe kuhulumende zayizikayitholi sisikuhle, njalo abantu abakatshengiseli ukwethuka kakhulu ukuthi i-hotspot kumbe kwini, awukafiki kuhle kumbe awukazwisiseki kuhle. Ngombono wami bengibona ngani uhulumende bekumele yenze esingathi i-follow up ukuthi azise izakhamizi ukuthi ncasi sithi indawo ye-hotspot kutshoni, njalo abantu kumele beziphathe njani kusiya phambili. Sesizwe izinto eziningi ukuthi khona abantu kumele sigqoke ama-mask, sigeze izandla, siyenze i-social distancing. But iningi labantu labe likhuluma ngokuthi ncasi siya emathawuni lapha, siya layini emabhenki, amalayini emabhenki made, lasemabhasini kuyafana ngokunjalo. So ukuthi sithi indawo lezi ngama-hotspot kusuka kube nzima, ngoba abantu abaningi ngabantu abavuka ekuseni besiye emsebenzini, abaye besemabhizinisi nabo besebenzisa yona le public transport, belayini elizi izimali emabhenki, bethenga kuma-supermarkets, belayini izinto ezinjengazona lezo.
DBT siyezwa ingcwethi kwezempilakahle sithi umkhuhlane lo umemetheka okumangalisayo ngase-Country Park, eMagogwe West kanye laseNkulumane. Abahlali balezo ndawo balalo ulwazi oluthile na lokuthi sokumele baziphathe njani njengoba sebehlala endaweni lapho okumemetheka khona lo mkhuhlane?
Izakhamizi ikakhulu kulezi ndawo ezithiwa ngama-hotspot, umkhuhlane ziyawakwazi ukuthi ukhona, kodwa ukuthi ncase sithi hotspot kusuka kwethuse kakhulu, kodwa information yakho na ikafiki kuhle ezakhamizini ukuthi uma kuthiwa kuyi-hotspot kumele kwenza kaleni, bazathestwa ngobuningi kuzathiwani njalo. Uhulumende bekakhulumanga ukuthi ncase sithi ngama-hotspot e-Country Park kungabe kulabangaki, eMagogwe kungabe kulabantu abangaki ababanjwe belo mkhuhlane lo we-coronavirus, njalo ba-isolate ngaphi kulo nhlelo yini eze-contact tracing, izinto ezinjengazona lezo bezingancedisa kakhulu especially ezakhamizini ukuthi sibe lama-localized interventions awe-coronavirus ukuthi izakhamizi zincediseke. Izakhamizi esikhulume lazo azitshengiseli ukuthi kungabe kusitshoni ukuthi i-hotspot, ngoba besithi thina sikaboni umuntu obuye wazositesta. Thina sithini ngoba sizama ukudinga impilo, sizama ukuthengisa, sithole imali, sithole ukudla. Abantu begada lawa amabhasi athwala to full capacity. So yiwo ama-discussions, inkulumo ezikhona phakathi kwezakhamizi zakoBulawayo.
Unkosi Khona DBT, yintathela izindaba eyasungula umsakazi webulenjini owe-Community Podium TV. Ubexoxa lapho-ke lo Mike we-Studio 7 ecingweni ekoBulawayo. Ingcwethi ezicubungula ezombusazwe abamabandla aphikisayo lozulu wejikelele weZimbabwe bathi bethuswe kakhulu ngamazwi kamnumzana Patrick Chinamasa, isikhulumeli seZANU PF, othi amalunga ebandla lakhe akasoze agoqe izandla kudalwa umonakalo elizweni, esithi ozakalokothe angene ezitaladeni etshengisela ngolwesihlanu uzabhaxawulwa kakubi. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Isikhulumeli seZANU PF umnumzana Patrick Chinamasa utshele intatheli izindaba izolo ukuba laba abazaphatheka kuhlelo lokutshengisela mhlaka 31 Ntulikazi bazafica imbila zithutha, ngoba abasekeli bebandla lakhe labo bazabe bekhona ezitaladeni belondoloza iziqondo ze-lockdown. UChinamasa uthi laba abafuna ukutshengisela bajonge ukukhipha umongameli Emmerson Mnangagwa esikhundleni, ngakho-ke abasekeli beZANU PF bazasebenzisa loba yiphi indlela ukuvimba abasekeli bamabandla aphikisayo anjenge-MDC Alliance, abe-Crisis in Zimbabwe Coalition labe-Zimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU abasetshenziswa ngamazwe angentshonalanga. Uphinde wathi bazaxotsha ummeli weMelika eZimbabwe umnumzana Brian Nichols. Unobhala jikelele womanyano wamabandla ezinkonzo owe-Zimbabwe Council of Churches ZCC u-Reverend Kenneth Mtata uthi kuyethusa okukhulunywa yi-ZANU PF.
Uma sikhuluma ngamazwi angelayo inhlonipho, uma ukhuluma lama phezu kwama ambassadors amanye amazwe, loku kuyase keeper isithunzi selizwe uma abantu bezwa sikhuluma njalo. So kwethusa uma amazwi ephuma kulabo abangabaholi belizwe bekhuluma ngamazwi anjalo. So siyakhola ukuthi umongameli welizwe kumbe uhulumende uzozidistensa kulawo mazwi.
Uqhubeke ethi kuyadanisa ukuba uChinamasa ulwisa ummeli weMelika kuleli umnumzana Brian Nichols, esithi lokhu kwenza imizamo yokukhumisana umnotha phakathi kwele Zimbabwe leMelika ibe nzima. Okugcizelelwe umnumzana iPhithule Maphosa, isikhulumeli sebandla leZaphu, yena othi kuqakathekile ukuthi iZANU-PF njengebandla elibusayo lilungise okuhlupha abantu ingasebenzisi udlakela.
Okumele sikutsho kugovernment yeZimbabwe ikakhulu iZANU-PF ukuthi udlame aluncedi njalo aluwakhe umuzi. Uqakathekileyo ukuthi belalele isikhalazo sabantu bekwazi injongo ukuthi kungani abantu befuna ukutshengisela, belungise lezo sikhalazo kulokuthi betshone begijimisana labantu, ngoba kusoze kubancede. Kungabathengela nje isikhathi sokuthi donse nje okwesikhashana bekhona, kodwa ekugcineni abantu bazonqoba.
Isikhulumeli sababalisi bemaphandleni umnumzana Nation Mudzitirwa uthi okutshiwo nguChinamasa kulakho ukufaka abantu beZimbabwe ulaka olumangalisayo.
Lokho okutshiwo nguChinamasa ukuthi abantu babethengisela mhlaka 31 bazatshayiwa highest degree ye confusion, highest degree yobugebenga, highest degree yomuntu ukhanya ufuna ukuprotecta i-corruption. Ngoba ama-citizens eZimbabwe are united ukuthi mhlaka 31 bayafuna ukutshengisela peacefully befighter i-corruption njengama-citizens, not lokho ama-partisan politics okuchiwe nguChinamasa. Ufuna ukuzama uku-insighter ama-citizens ukuthi ama-citizens achayani, kuchithike igazi kube le-civil war.
Kodwa incinci kwezombusazwe umnumzana Mlungisi Dube uthi kulilungelo likaZulu ukutshengisela.
Lokhu kuyasidanisa kakhulu, kodwa nje nxa isitsho njalo kuyasimangalisa kakhulu ukuthi njengomuntu ku-government nxa besithi bangamawoveti abalwela abantu ukuthi bebe lamalungelo okutshengisela, kodwa lamntana nxa sebeyibo abantu hayi abantu abazaphuma phandle bazabatshaya. Khonokho yikho sokunanzelelayo ukuthi yikho uku-insighter i-violence. Mina engikutshoyo kubalandeli beZANU-PF laba abangabayanga abadubekayo njengathi ukuthi hayi lina madoda lingakulaleli lokho okuthiwa nguChinamasa. Ekelani uChinamasa okunguye ophiwayo ama-implements e-half a million every 5 years, kuye nguye olwayo. Thina sonke sihawulayo sibuyeni sibambanani izandla sitshengiseleni silwe loku le-corruption ekhona elizweni laseZimbabwe.
Asenelisanga ukukhuluma nommeli weMelika eZimbabwe ukuze sizwe icele lakhe ngalolu daba. Kodwa uhulumende weMelika ubikwa esebize ummeli weZimbabwe eWashington ukuthi azechasisa ngamazwi kaChinamasa la. Ngeviki edluleyo amapholisa abophe intatheli zindaba uhophe uChingono lomkhokheli webandla le-Transform Zimbabwe besethetha umlando wokufuna ukugenqula uhulumende ngokutshotshozela abantu ukuba batshengisele ekupheleni kukantulikazi. Izolo amapholisa akhiphe amabizo afana lomnumzana Job Scala, Gift Osalo Siziba, Obert Masaraure, u-Alan Moyo okhokhela izifundo zezinasu, Danford Ngaziwore labanye, esithi kumele baye emapholiseni bayebuzisiswa ngokutshengisela lokhu. Uhulumende uthi ukutshengisela lokhu yindlela esetshenziswa ngamazwe athuthukileyo afana naboBhrithani, iMelika lamanye emizameni yokukhipha uhulumende owakhethwa ngabantu. Kodwa ababandla aphikisayo loZulu jikelele uthi ukutshengisela lokhu kujonge ukuveza ukukhulula kwabantu ngokonakala kwesimo somnotho elizweni kubangelwa inkohlakalo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Kunjalo nje uhulumende weMelika namhlanje ubize ummeli weZimbabwe eWashington DC umnumzana Amon Mutembwa kulandela ukuthukwa kommeli walelo lizwe eHarare uAmbassador Brian Nichols. Isikhulumeli seZANU-PF umnumzana Patrick Chinamasa esithi uNichols uyisidlova esiphehla udlakela eZimbabwe. UChinamasa utshele intatheli zindaba izolo ukubana uAmbassador Nichols usebenza lebandla leMDC Alliance lezinye izitha zeZimbabwe emizameni yokugenqola uhulumende weZANU-PF ngohlelo lokutshengisela lukamhlaka 31 Ntulikazi. Uthi njalo balakho ukuxotsha uAmbassador Nichols. Unobhala obona ngobudlelwane bemelika lamazwe awezwekazi le-Afrika umnumzana Tipho Naki usole amazwi kaChinamasa enkundleni yeTwitter esithi lanxa engabamangalisi bakwamukeli ukuthukwa kukaNikos. Ngokunjalo uthe sebebize umeli weZimbabwe eMelika ukubana azochazisa okwenzakalayo. Ukuhlaziya lolu daba, uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Uhulumende weMelika wenze lokho kuvunyelwe ngumthetho womhlaba. Nxa ngabe unensolo ngokuziphatha kwalo omele uhulumende welinye ilizwe kuleyo ndawo, kumbe ulensolo ngendlela uhulumende lapho la okuvela khona uambassador endlela aziphethe ngakhona, uyambiza uzokhuluma laye liqondene ngqo. Uyabizelwa ku Foreign Affairs Office ethile eyiwe khangele khona lokho, kumbe ahlangane lominisi okhangele ngezangaphandle, bakhulume baxoxisane kube nensolo zethulwe insolo. Akwenziwa lokuyana okwenziwe nguChinamasa ukuthi uhambe nje uye eZANU PF office ubusukhuluma uhlamba lazwenze lokuyana, uzinqunulile wanqunula iZANU PF evele ihlala inqunu, wenza abantu bayangeka abeZimbabwe abakhangelela ukuthi kukhulunyiswane kahle lamanye amazwe.
Elemelika lele Zimbabwe siyakwazi ukuthi ebezama mpela ukuvuselela ubudlelwano phakathi kwawo osobulesikhathi eside bungahambi kuhle. Ubona isehlakalo lesi sichiya ubudlelwano lobu ubumi ngapi phakathi kwamazwe omabili?
Ngemva kwesehlakalo lesi kuyacaca ukuthi ngeke ubudlelwane busasebenza ngendlela okade bukhandelwe ngayo ukuthi buzavuka buphile busiza abantu beZimbabwe. Ngemva kokuhlanjalazwa, ngemva kokuziveza ukuthi kasohulumende ohloniphayo, ohlonipha abanye abantu, ohlonipha amanye amazwe, kuyacacaka ukuthi umhlaba kawusozi ukwamukele lokho, iMelika ayisozi ukwamukele lokho. Asingakhohlwa ke futhi ukuthi kungabuya kuvuseleleke indlela zokuvusa ubudlelwane. Kodwa ke vele lokho kwehlula kwasekuqaleni zisuka nje ababekhangelela ukuthi umgabe njengoba sehambile kuzangena ozaziphatha ngendlela efaneleyo, kwase kwacaca kwehlula zisuka ngo-2018. Ngakho ke kwasezwe kuba mangalisa beMelika ukukhona lokho okwenzakeleyo, kuzafakaza lokho vele kwakulindelekile ukuthi iZANU lokhu iZANU, abaphathi iZANU lokhu abaphethe iZANU, imikhuba iyafana, akula nguquko.
Umnumzana Efidlela Ncube ucubungula ezombusazwe lapho ke limuzwe exoxa ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7 ekobulawayo. Asenelisanga ukukhuluma lesikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Angwana ngoba umakhala ekhukhwini wakhe ubengangeni. Abe MDC Alliance bathi ukuzingelwa kwamalunga leli bandla ngamapholisa kuveza sobala ukubana akula nkululeko elizweni. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Ponyati wazise izolo ukubana badinga amalunga e-MDC Alliance agoqela umnumzana Job Sikala, Obey Stole, Makomborero Harizivishe, Godfrey Kuraone, Denford Gansiwore, umkhokheli wenhlanganiso yeTajamokas uPromise Mkhwananzi labanye. Abantu laba badingelwa umlando wokushoshozela uZulu ukubana atshengisele mhlaka 31 Ntulikazi. Kodwa umgcini sihlalo we-MDC Alliance eMathebeleland North umnumzana Prince Dubeko Spanda uthi akula muntu omele abotshelwe ukukhuthaza uZulu ukubana atshengisele ngokuthula ngoba leli lilungelo lomuntu wonke elimunyethwe layisisekelo sombuso.
Laba bantu kabayenzanga lutho, icala labo kuphela yikubana bangamalunga ebandla eliphikisa, ibandla eliseparliamente, ibandla elibusa ama councils, kanti ipolitiki kayisavunyelwa na kuleli lizwe. Amaphoyisa kawame abantu bebuze laba abasembusweni ukuthi bazisebenzisa njani imali zelizwe, bazidla labo bani, basibusa njani. Amapholisa lamanye ama institutions engasetshenziswa ukuncindezela ama citizens nxa ebuza izinto ezifana lokuthi babuswa njani, ngoba lokho kusemthethweni.
Isikhulumeli seZANU umnumzana Patrick Chinamasa simuzwe ekhuthaza abasekeli bebandla lakhe ukuthi baphindisele ngodlakela alubana vete bahlaselwa ngabasekeli benu mhlaka 31. Lithini ngalokho?
Into yakuqala uChinamasa uduba ngokuthi le into nxa eyikhangele uyithatha eyenze angani yinto yeZANU against abanye abantu bonke belizwe kumbe abe MTC Alliance. Abantu bamanyene nkomo ngendlela emangalisayo ngoba into abakhuluma ngayo bakhuluma ngento efanayo. Hayi sifuna kube lemsebenzi, sifuna kube lezibhedlela, akasifuni imali zibe zitshontshwa. Bamanyene ngakula kuthiwa lo ngowezanu, lo ngowendu kumbe ngowayiphi party. Akakakunanzelela uthi namasa ukuthi khona ngaphakathina kwezanu bayakhangelana ukuthi labana yibo abadlayo laba kabadli.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda, umgcini sihlalo we MDC Alliance eMathebeleland North, ubexoxa icingo lelontungameli inkomo we Studio 7 ekubulawayo. Kunjalo nje umeli wekhwekhwe edalela eParliamente njalo obelilunga le National Patriotic Front, umnumzana Masango Blackman Matambanadzo kasekho. Matambanadzo ubikwa ebhubhe namhla ngemva kokugula okwesikhathi eside.
Yebo yebo yebo, thakaza muhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection namhla ntambama lapho sizaxoxa khona ngokumemetheka kwegciwane le coronavirus. Sizakhuluma njalo ngodaba lokuthi kulabanye abathi kulokwephulwa kwelungelo likaZulu okwenzakalayo elizweni ngalesikhathi ilizwe liphansi ngohlelo lwe lockdown. Mthokozo muhle, lingaqhutshwa luhlelo The Connection ngo 8 ntambama. Lilami uMike Wobe.
Ngesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Inkokheli yenhlanganiso ye-ECOWAS elamalunga amazwe alitshumi lanhlanu isikhuthaze ukuthi ilizwe lemali libumbe uhulumende womanyano njalo kuqhutshwe olunye ukhetho kulandela olunempumela ephikiswa ngabanye. Umbiko owethulwa yintatheli zindaba zikahulumende we-North Korea zithi umkhokheli walelo lizwe, uKim Jong-un, uthi izikhali zenyukile weapons elizweni lakhe nezomvikela njalo uzithembile ekwenqabeleni impi yesibili ye-Korea, i-Second Korean War. Umzimba womufi owayelilunga ledalela Congress eMelika njalo elwela ilungelo labensundu, umnumzana John Lewis, obhubhe ngeviki edluleyo ngenxa yomkhuhlane wemvukuzane, lokhu elalisiwe eCapitol esigodlweni seMelika eWashington DC lapho abantu abamvalelisa khona ukusukela izolo.
Amankampani amaningi aweZimbabwe asevalwa budumudumu kulezi nsuku ngemva kokuba izisebenzi zawo zibanjwe umkhuhlane we-COVID-19. Lokhu kwenzekala ngesikhathi umnotho welizwe lawo uqhubeka ubhidlika njalo abantu abaningi bekhala ngobuzima bempilo besithi ngabe uhulumende uyabaphathisa ngokudla lezinye indingeko. Untungameli inkomo we-Studio 7 usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ingcwethi kwezenotho zithi ukuvalwa kwamankampani achiyeneyo ngemva kokuba izisebenzi zawo zibanjwe umkhuhlane we-COVID-19 kuphazamisa kakhulu umnotho welizwe wona ovele uziqhulela. Amankampani alengatsha ezivaliweyo agoqela i-Econet, i-OK, Pick n Pay, NASA lamanye. Sixoxele ngcwethi kwezenotho umnumzana Masimba Kuchera.
Ayisikwaziyo ukuthi ama-companies amaningi ebeguqa ngamadolo njalo i-disruption enjengale eyokuthi bayavala njengoba isebenzi asakwazi ukuthi zibuye emsebenzini kuzaba ludubo sibili.
Ukuvalwa kwamankampani la kuza ngesikhathi uZulu laye ekhala ngokuma kwempilo. Abantu abaningi abasasebenzi ngenxa yokuvalwa kwelizwe emizameni yokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus. Lanxa uhulumende esithi uphakathi kokuqhuba uhlelo lokuphathisa abantu abazisebenzayo loZulu jikelele ngemali yokuthenga ukudla, iningi lithi alikayiboni limali. Nansi isiphathamandla senhlanganiso emela abantu abaphila ngokuthengisa eBulawayo Vendors and Traders Association, umnumzana Michael Mdladla Ndiweni.
Imali ayikabi khona, ayikabuyi, abantu baloko belindile ngedaniso ukuthi uhulumende wayethena within a month siqala wayezo wathena kusefika u30 April sibili nxa ngikhumbula kahle. Imali yabe sivuyile, ayizange ibuye. Okwenzakalayo kuphela ukuthi amabizi sasiwahambisile ke aphenduka kulabantu asebebhalisiwe kungxenye abantu abazathola leyo mali. Kwasekuthi abantu ke bayethatha ama sim cards rather laphana emhlahlandlela okukho lapho okuzangena khona imali. Ngokwazi kwethu namhlanje ngoJulayi sesiyaphela imali leyo, akasiyasikayibona.
Amazwi kaNdiweni agcizelelwe isiphathamandla senhlanganiso emela abathengi iNational Consumer Rights Association, umnumzana Efidlela Ncube, yena othi uzulu laye uthwele nzima.
Isimo sibi ebantwini abaningi kakhulu abasedolobheni lasemakhaya. Indlala ingenile njengalokhu bengasebenzi, kuvaliwe izinto zonke amabhizinisi lamafektari evaliwe ngobuningi bawo. Kanti-ke la mankampani athwele nzima nxa abantu bevalelwe ezindlini kabekho abantu abathengayo, baba balutshwane abaletha imali enkampanini. Ngokunjalo amankampani kukhangelela ukuthi angagcine edilikile engavukanga vele. Kanti-ke labantu bazabulawa yindlala baphakathi kosizo olukhulu kakhulu.
Lanxa iningi lisithi aliluboni uncedo oluvela kuhulumende, umphathintambo obona ngokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mutswangwa utshele intatheli zindaba kunsukwana ezedluleyo ukuthi baningi asebelutholile lolu ncedo. Idola leZimbabwe lona liqhubeke ligugudeka namuhla nxa liqathaniswa lelemelika, njalo lilahlekelwe imiklomelo emithathu. Emkambo semthethweni idola lemelika elilodwa belilingana lamadola eZimbabwe angu 76 kumbe i-1:76. Ngeviki edluleyo beliku-1:72. Ukuchera uthi umnotho ungaqhubeka uhamba ngonyawo lolu kusiyafika ekupheleni komnyaka, umumo uyabe usumuvi ngokuphindiweyo.
Nxa i-economy ingaqhubeka kanje, ngibona njengani siyaba sesifika ukuba ngaleliyana ele-hyperinflation. Ngoba khathesi into zinzima, sibili i-economy ayisebenzi, njalo i-corona le kukhanya njengani izabalathe okwesikhathi esinde kakhulu.
Uhulumende yena uthi wenza konke okusemandleni akhe ukuvuselela. Ngimele iStudio 7 ngise Washington DC, yimi uNtungamile Nkomo.
Abalandeli bomdlalo wenguqu kweleBotswana bayalila ngemva kokubhubha komdlali obedabuka eZimbabwe obelodumo edlalela kulelo lizwe, umgcini Sibanda ofele eZimbabwe. UMartin Ngwenya usethulela lolu daba.
Onguye wamletha kweleBotswana umnumzana Mona Khotla Mojaki uthi umdlalo webhola ulahlekelwe ngokutshona kukaSibanda.
I'm very saddened by the passing away of the player, honestly speaking.
Ngilokudana kakhulu ngokudlula kukamgcini. Yimi engamletha kweleBotswana ngiphathiswa nguMandla Mpofu, owabona ukuthi kuyadingeka ukuthi sibe lomdlali oqinileyo esiswini senkundla. Ufike emncane kodwa wakhula emehlweni ethu.
He came as a boy, left the club as a man.
USibanda obe eleminyaka engamachumi amathathu lantathu ufike kweleBotswana ngomnyaka ka-2012 esuka kuqembu leRail Stars. Udlalele amaqembu ambalwa kweleBotswana ukugoqela iFC Satmos, iOrapa United, iBTF 11 kanye leSecurity Systems ngaphambi kokuba abuyele ekhaya nyakenye. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiSabron kweleBotswana.
Isikhathi sethu asavumi bakwethu, kodwa singeke hlukani wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Sebezinkulungwane phose ezintathu 2704 asebefunyanwe bele COVID-19 eZimbabwe. uZulu weZimbabwe wethuswa yisikhulumeli seZANU-PF umnumzana Patrick Chinamasa uthi amalunga ebandla lakhe azabhaxabula wonke umuntu ozakalokude angene ezitaladeni atshengisele ngolwesihlanu. Abe-MTC Alliance bathi kuzingelwa kwamalunga aleli bandla ngamapolisa kuveza sobala ukubana akula nkululeko elizweni. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo uFraxedis Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.